Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi. Lamhlanje kungomvulo mhlaka 3 kumabasa 2023. Ikama ngontunga milinko mo endabeni zethu lamhlanje
ngabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign sele problem enkulu ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi yenziwa uhulumende wakhe kanti kunani ukuthi asebenzise lokho kuthiwa yisona state of the nation address.
Izakhamizi zeHarare zikhonona ngokuthi zithole imbiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukusekelwa ekwakheni ilizwe.
Thina sesilungiselela ukukhetho, yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini dale parliamente.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithezele ibandla emsebantini, ibandla esiphila phakathi kwabantu.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele ukhetho lwalonyaka ngamehlo abomvu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi intambo wezemithetho. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto ukuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 Ntulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni eNew York kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeHarare zikhonona kakubi ngokuthi zithole imibiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukuthi zimsekele ekwakheni ilizwe. Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Imibiko le ihambelana lendawo ehlala umuntu njalo icela uZulu ukuba agcine inombolo kumakhalekhukhwini esithi uzawethumela imibiko eminingi. Omunye othole lombiko kumakhalekhukhwini wakhe ngumnumzana Tshawona Masiyambiri ohlala emzini weHighfields eHarare.
I received a message coming or purporting to come from President Emmerson Mnangagwa on my phone.
Ngithole umbiko ovela emuntwini ozithi ngumongameli Mnangagwa esithi ufuna ukusitshela ukwenzakala endaweni esihlala kizo kuphambanisa amalungelo ethu ukuthi sithole imbiko evela kumongameli uthole ngaphi inombolo zethu.
Isakamuzi sasebuliriro eHarare umnumzana Darlington Madzonga ngomunye laye othole lumbiko.
What are expecting as citizens are not these love letters from Mnangagwa. What are expecting as citizens is service delivery, jobs, health care.
Asikhangelelanga incwadi lezi kumongameli, sikhangelela imisebenzi ezempilakahle kumuntu wonke. Ukuthi aqale ukuthumela incwadi lezi asizamukeli, sifuna ukuba sitshele ukuba uthatha ngaphi inombolo zethu.
Ingcishi ezicubungula ezombusazwe zithi imbiko leyi ilakho ukuphazamisa amalungelo kaZulu ngoba ikhipha indawo lapho umuntu abhalise khona ukuvota. Umnumzana Themba kuye moyo oyisikhulumeli sababalisi kunhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uthi limbiko etshengisa ukuba kulokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ezinye zezinto ziyafika abantu zibamangalise kodwa umuntu uyabe seziveza ukuthi yena uyini. Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign sele problem enkulu. Kodwa ngunanzelelayo lapha ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi yenziwa uhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise loko kuthiwa yisona state of the nation address. Kuvele upresident akumelanga ahambe ekhuluma ngemsebenzi esiyenziwe, imsebenzi yabonakala.
Lokho kugcizelwa ngumnumzana Desire Sibindi, yena othi nxa umongameli kungunye othumela limbiko kuyasolisa ukuba uphiwe ngaphi inombolo zikaZulu.
Khona kuyasimangalisa kakhulu, yasimangalisa ngempela ukuthi abahloniphi amalungelo ngokuthumela imbiko engaziwayo lokuthi bayithatha ngaphi.
Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwentatha lezi ndaba zikhululekile eyemisa Zimbabwe ithi lokhu kuthunyelwa kwembiko akukho emthethweni, besithi bazathumela umbiko ngodaba lolo abakade bengakakwenzi iStudio 7 isiya emoyeni. Imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba ehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana walile ukukhuluma. Ngomnyaka 2018 umongameli Mnangagwa wathumela imbiko efanayo ecela ukuvotelwa, okuyinto eyasolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe athi aselumelele ukhetho lalonyaka ngamehlo abomfu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto, okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 ngoNtulikazi kusiya ku-26 Ncwabakazi. Ukhetho olwedluleyo oluka-2018 lwenziwa mhlaka 30 kuNtulikazi, lapho okwanqikilana khona umongameli Emmerson Mnangagwa lowayekhokhela i-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, yena osekhokhela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change. Umsekeli wesikhulumeli se-TRCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva uthi ngaphandle kokuthi iZANU-PF iqilibezele bazanqoba kulolu khetho.
Thina sesilungiselele ukhetho yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini edala lephalamende lozasimela engumongameli through iprocess yethu esithi i-consensus candidate election process. Lapho silalela khona abantu bonke indawo zonke jikelele kuma-community ezitaradeni kuma-villages, sikhuluma ke lama-teacher labosobhuku lezinduna lama-veterans besinika imbono yabo ukuba nababona ngani ongasimela endaweni yabo engu-councillor noma ozabamela edala iparlamente noma ke ozasimela engumongameli. So yikho ke ezinye inhlelo zokulungiselela sesiqeda ukubhala i-document lethu i-manifesto esayilontsha silungiselele ukhetho, njalo ke sesilungisa also in terms of ukumeka sure ukuthi inhlelo zethu ziyahamba kuhleke ikakhulu indaba zezek liyabona ukuthi ke kule abuse eyenzakalayo indaba zama-phone number aphiwa abantu ke ngamanye ama-candidate okutshengisela ukuthi bale access to the voters roll. So yikho ke sibhalele Zimbabwe Electoral Commission ukubana sihlangane lapho sibonisane ngendaba ke ye-voters roll, njalo ke lezinye zezinto ezifana zilungise ukubana ukhetho ke luyenzwe ngendlela ke esemthethweni.
Kulabanye Siziva abasola indlela elizakhetha ngayo labo abazancintisa belimele kukhetho oluzayo, bathi bekumele lenze ama-primary elections afana nje laweZANU-PF. Ungathini ngalokho?
Hayi, laba abaningi abakhalayo ngabeZANU-PF izana ngeza kuyakhala ngenhlelo zethu ngenxa yokubana bona they are not part of our movement. Abantu bakithi babakhulumayo iZimbabwe yonke jikelele ukubana thina njengama-community sifuna ukufaka umbono ubana ngubani ngubani ozamela ke inhlanganiso yethu. So leyo principle asikwanisi ukuyilala ngoba yi-principle evele ebantwini. We are a citizen movement, so i-movement leyo idetemayinwa inhlelo zayo ngama-citizen. Thinokwethu njengoba ukhokhele yikulungisa ukubana ke izifiso zabantu ziyayenzakala, izifiso zabantu ziyaimplimentwa. So yikho libona ke singabile temptation yokuphuma kuleyo ndlela kulowo mgwaqo ngoba yikho ke okufunakala ngabantu. Abantu kheli balokusuthiseka nolwazi, sikhiphe namhlanje i-template le-procedure yamanyuwa ukuze laba bakade bengazwisisi ahamba njani bebe lolwazi ukubana hhayi angeke sayenza ukuvota kuphela kwabantu abalutshwane, kodwa kufanele ke sibe kwazi ukubana wonke umuntu uyavunyelwa ithuba lokubana ikhulume umuntu ke amfunayo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lo ake wamela isigaba se-Insiza South edalele parlamente olilunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi i-Triple C iyazikhohlisa.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithezele libandla elisemantini libandla eliphila phakathi kwabantu libandla labantu. So izangithezi libandla eliqoqekileyo okuthi loba kubuya ukhetho akunanto esesabisayo ngoba vele sinamalunga azakala ukuthi la ngayizangithezi. So sizimisele ukuthi nangoba isiphi isikhathi babe amemezela ukhetho sizimisele ukuthi singene kulo ngoba silungiselele kakhulu.
Kodwa likhankasa nje babankomo kuyini elikuthembisa uZulu ngoba abaningi bayakhala bathi kukhetho olwedluleyo labathembisa imisebenzi labathembisa izulu nomhlaba kodwa bathi bayahlupheka sikhuluma nje kuyini okutsha elikuthembisa abantu
izamtsezavela yathembisa kudala ikhulela nelindise ukuthi abantu bazoba lokuhlala kuhle. Izamthetho lokhu iqhubeka ikhala imanifesto yayo ukuthi yona vele ufana isebenzela abantu ithuthukise abantu ukuthi abantu baphile ngendlela enhle. Kokwemisebenzi wokazelela amakhampani esiwabona evulwa minengi imisebenzi esibonisiwa khona imisebenzi ikhona ebantwini abantu bangena bachatshwa izinizinto ezijeleyo.
Abamabandla aphikisayo baba Nkomo bathi ngaphandle kokuthi liqilibezele kukhetho lolu akulandlela elinganqoba ngayo njengezanu PF.
Obviously bathi bona endlela esibaphikisana lathi bathi bona izanu PF yaqilibezela kuyafana ne-udigiment omuntu zabeyazifaka unyawuphambili aezelokhu lalokhu akhona ukuthi izanu PF ingena kulolu khetho bele libandla labantu bangabothi bangadliwa niba behliwa badliwe mhlobo vela fana ama-factors kanti zakhulumela nge-opposition abanye bakhona bedla ama-factors izanu PF libandla elikhulu elama-structures izanu PF libandla eliziqinile of course azingeza ukuvimba ukuthethiswa kumbe ukuchothozwa.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we-Insiza South edalele parlamente. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ngabe abalandeli bezanu PF abachaphazi inzuzo yomsebenzi wokuthengiswa kwegolide njengalokho okuvezwe ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera. Uhulumende uveza kuba le mali eyanela ukuhlawula ababalisi iholo abalifunayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuyemo yo.
Teddy Chris udaba lwe-Al Jazeera lusivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera, umgabe kwelinye ilanga wavuke esithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokhu esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu, ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe, kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli
manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni ngalolu daba
njenge athuzi udaba solubekwe dandalazi abantu yibo sokumele basukume bazikhangele ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili abantu abathathu abantu abahlanu bathole okungakanani ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo ngabantu bamachurch osokuzasivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwo asitshontshe la opresident labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch ona la ukuze betshontshe asimfuna upresident otshontshayo asiwafuna amachurch atshontshayo abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi kungenxa yani behuquluza igolide elingaka liphinde besibuze ukuthi sizayenzani thina njengenhlanganiso ki-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag myZimbabwe 2 moyo themba kuye athuzi spokesperson
umnumzana themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-athuzi Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump yena owayengumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni kusasa kulandela okwethulwe inkundla ye-Grand Jury eNew York ethi kumele athonisiswe ngamacala awetheswayo. UTrump ubikwa esetheswa icala lokuhlawula ocatshangelwa ukuba wayengumakhwapheni wakhe unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu amadola emelika $130,000 ngesikhathi ekhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Igqwetha lakhe umnumzana Joe Tagopina utshele abezindaba be-CNN ukuba kaliqedakali icala aletheswayo. UTagopina uthi uTrump ukhahlanyezwa njengoba ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrats bathi uTrump kumele amiswe emthethwandaba ngoba wephula imithetho yokhetho. Oyephethe iDaleli House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi uTrump kumele athoniswe amacala awetheswayo njengomuntu wonke weMelika. UTrump uthi uzakhuluma ngodaba lolu esuka emthethwandaba eNew York. Ubikwa elakho ukwetheswa amacala ambalwa agoqela elokuqhuba amabhizimusi yakhe ephambana lomthetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Indaba kaTrump leyo njengoba vele esele uTrump ngu-former president we-United States of America. Indaba yakhe ukubhadala lapha uPonstalo before ama-elections ka-2016, ama-presidential elections, anjalo lapha awina khona. Uyabona lapha nxa sikhangela umumo lo we-America lwabazwekazi amanye ikakhulu e-Africa la. Akunanto etshiyeneyo kakhulu ngoba ungakhangela e-South Africa la, uJacob Zuma wabotshwa wagwetshwa wayejele ephume ukuba ngupresident esephumele ukuba ngupresident. Uyabona i-institution leyana isikhundla sikapresident sona ngapha kwezinye izigaba zomhlaba emazweni e-Afrika la mhlaba yonke jikele izisekelo zombuso wamazwe la amaningi ziyavikela umongameli ngasesihlalweni ukuthi engatholisiswa engabotshwa. Kodwa nxa esephumile esihlalweni uyatholisiswa njengayena le yeZimbabwe. Ikhonsikisekelo sombuso se umongameli uba vele umuntu ongabotshwayo ongathwani nxa esesihlalweni. Kodwa engaphuma esihlalweni lapha nxa kulamacala ayenzakalayo amanye even angakabi umongameli eyatholisiswa ngawo macala nalawo.
Ye, lapho babagawule utsho ukuthi kuyahambelana lakhonokho okwenzakala kuwaye ngumongameli uDonald Trump.
Ja, kuloko sokusenza uTrump ukuthina wenza amacala lana vele angakabi ngupresident lapha waphuma kathesi vele amacala lana anjenganala sebemlokuza ngawo, sebemlandelela ngawo. So akumangalisi lokho okwenzakalayo ku-America, into eyenzakalayo emhlabeni jikelele. Njengoba ngunika isibonelo se-South Africa ukuthi uZuma wathi sephumile laphana, anjengoba sibonile uZuma laphana umnyaka lwana esesiyangena ejele, konke kukhona khonokho. La khona apha eZimbabwe kunjalo ukuthi umuntu nxa esengesephumile kuba ngumongameli, uyatholisiseka, uyabupheka, uyenza yonke into enjengana leyo, konke kuyenzakala. So asonto yokuthi ngise-America kuphela, amazwe wonke jikelele alakho khonokho. Umongameli uvikelwe nxa esesikhundleni, but nxa esesikhundleni sakhe kwamba lapha avikeleke khona, kodwa nxa esephumile esikhundleni usetholisisekayo ngendlela yokede.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELePoland libika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uza kwethekelela lelo lizwe ngolwesithathu ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Andrzej Duda. UZelensky ubikwa ezahle athathe lelo thuba ukuhlangana labadabuka kwele Ukraine ababaleka kwele ababalekela kwele Poland ngemva kokuhlaselwa kwelizwe labo ngele Russia. Iphephandaba le-The Financial Times libika ukuba iziphathamandla zakwele Russia seziphume ijumo zithathe labe zomvikela labaqondisi bamankampani kahulumende. Ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports zisesabela ukuthi bangabaleka elizweni kumbe ukuvukela uhulumende kumbe ukupha ulwazi oluqakathekileyo lwezomvikela kuzidaze lizwe. Inhlanganiso ezimela izisebenzi eZimbabwe zikhuthaza izisebenzi ikakhulu lezo ezikumisebenzi ongangena zidibane lengozi yokuhlaselwa ichefu ukuba ziqinise umkhuba wokuhlolwa isikhathi zonke zizivikele kulolu dubo lungakadali umonakalo kumpilakahle yaso. UMark Peter Ntambe uyalandisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi eleZimbabwe liyazama ukumelana nalolu dubo, kodwa izisebenzi kumele zihlale ziqaphele zivikele impilakahle yazo.
Labo aba-exposed kuma-chemicals athize, kungaba ngabantu abasebenza kuma-factories manufacture ama-chemicals, kungaba ngabantu abasebenzisa ama-chemicals ngokwawo, ngaba ezingadini silapho emaplazini.
Uqhubeka ethi imithethile ihlasela isebenzi ngendlela etshiyetshiyeneyo, njalo lokhu kaninginengi kusuka kubonakale ngemva kwesikhathi esithile noma esefike kwisikhathi sokuphumula i-retirement.
Siyakwazi ukuthi amanye ama-chemicals anga-affecta imuli, amanye ama-chemicals njalo anga-affecta umuntu ngaba inzalo yakhe. Ama-chemicals affect abantu ke into eziningi ezishiyeneyo. Yikho sikhuthaza ukuthi izisebenzi kufanele ziyehlolwa.
Uthi kuyikho kuqakathekile ukuba izisebenzi zilumukiswe ngalolu daba lokuhlolwa zikhathi zonke, ngoba abanye behlaselwa kanje esasebenza eze eyabona esegula ngesikhathi esesekuphumuleni noma esechiye umsebenzi kube nzima ukuba ehlawulwe. Ohluza ezentuthuko yomnotho uDokotela Prosper Chiptambara uthi izisebenzi ezilempila kahle ziqakathekile kakhulu kuntuthuko yelizwe lomnotho walo. Ethi ukutholisa kwemvikelo kwezempilakahle kumuntu wonke lakho kungaba licebo elihle. Okhokhela inhlanganiso emela izisebenzi zemigodini ye-Mine Workers Union Zimbabwe, umnumzana Sylvester Mushaike uthi lolu dubo abalubona kakhulu kulabo abagebha ezenjiwayo ngaphandle komthetho bezimele.
Amakhorokhoza yiwo abasebenzisile ukuze lama-chemicals bengela mvumo ukuthi basebenzise, kodwa amamayini amakhulu balama-license akuthi bavumele ukusebenzisa ama-chemicals. Lakho ngalayo imithetho abayilandela yona ukuthi basebenze kakuhle.
Uthi lokhu yikho okumele isisebenzi sinye ngasinye sikulandele sibone ukuba sivikelekile.
Izisebenzi kumele zilokhuze zilandele umthetho. Akukho umuntu abambile ukuze nama-chemicals engela mvumo.
Inhlolisiso yaqhutshwayo phezu kwalolu daba ngengcitshi ezijejeneyo ezigoqela umnumzana Natshi lo Kasilo ikhomba ukuba kulizwe elifana leZimbabwe eliyamele kwezokulima lemisebenzi yemigodi kumnotho walo kuba lo kusetshenziswa kwemithi elakho ukuphazamisa abantu efana lama-pesticide lesetshenziswayo kokuthiyeneyo. Omushayike uthi abemba bezimele bagcina ke besebenzisa imithi efana le-mercury lama-acid besemba ikakhulu igolide ukuba ngenisa ke kudubo olufana lalolu. EleZimbabwe lile mithetho elawula amakhampani ukuba avikele izisebenzi benzi emihle njalo laveza umthetho we statutory instrument ngomnyaka ka 2020 wokuvikela izisebenzi zemaplazini ukuba zingahlaselwa yichefu ngesikhathi zithela imithi yokuvikela izilimo kuzinanakazana esijeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntande.
Kwezemidlalo, inkokheli yenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu ezifa yamiswa umsebenzi siphikise inkulumo kamphathi ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ayethule edale lephalamende kunsukwane ezedluleyo ayokuthi kule mali engena kuzigidi lezigidi eyacatshayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli ngemva komhlangano wabawubize esigodlweni yarare namhla isiphathamandla esasikhangele ingcebo zenhlanganiso yezifa uPhilemon Machana uthe umphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry ubaninda ngodaka bona bemsulwa kuzo zonke izinto okuthiwa baziphazamisa.
Taragi za vatori una wangu aripo kuti isusu maria takapiwa kuzifa i-53,000.
Sitshengise intatheli zindaba ubufakazi obokuthi thina imali esayiphiwayo yinhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission i-53,000. Sibakhombise incwadi zebhanga ezitshengisa ukuba yangena iyimalini kanye lokuthi yasetshenziswa njani ngo-2019. Sibatshengise ubufakazi obenhlolisiso eyaqhutshwa yibo abe-SRC singikho thina eyokuthi imali ezaphiwa kumnyaka emithathu yi-86,500 kuyimali yakuleli ARTGS. Injongo yethu bekuyikwazisa uZulu ukuba akula 2 million esayiphiwayo thina.
UMachana uqhubekele phambili wathi akusilo qiniso futhi ukuthi eleZimbabwe kalikhathali loba lingabuyelanga ukuba lincintise kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kweFIFA.
Imenyaya ndiyokuthi uFIFA kwanokuza abantu ukuthi atisukuda
kuzo. Olunye udaba ngolokuthi batshela abantu ukuba asifuni ukubuyela kuFIFA. Kodwa lelo ayisilo qiniso ngoba ngomvulo odlulileyo bebencenga abeFIFA besithi kukhona inguquko esesiyenzile, kodwa batshele ukuba kumele baqale balandele lokho abakutshelwa kuncwadi eyalotshwa ngoNhlolanja 2022.
Inhlanganiso yeFIFA yatshela abe-SRC ukuba ilizwe leZimbabwe lizavunyelwa ukuphenduka libe yingxenye yeFIFA nxa kungabiselwa ukamambo labanye bakhe. UMachana uthi kuyisifiso sabo ukuba ugatsha lwezemidlalo ludinge ingcitshi ezizaphenya ukuba leyo mali eyizigidi ezimbili zamadola aseMelika ukuthiwa bayintshontsha yalobela ngaphi.
Saka kana munhu mkhulu achiramba achita takapa
tshulo. Njengoba umuntu omdala ehlala esithi kulezi gidi ezimbili ezaphiwa inhlanganiso yezifa, lathi sithi akudingwe abafundele umsebenzi wokucwayisa ngezemali baphenye ukuba leyo mali yayangaphi, njengoba phela thina asizange sibone. Kodwa yena umphathintambo uthi ulesiqiniseko sokuba wayibona ukuphuma kwayo.
Inizwe leZimbabwe limiswe inhlanganiso yeFIFA ukuphatheka kunhlelo zayo onyakenye ngemva kokuba benhlanganiso yeSRC betshaye indiva inkuthazo yokuba akumelanga bangenele ekuqhutshweni komdlalo wenguqu. Lokho ngemva kokuba inhlanganiso yeSRC imise umsebenzi inkokheli kaKamambo isethisa amacala agoqela ukungaqhubi kuhle umsebenzi wokuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza unompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kwanele olivalelisayo ngontungamilinko mo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilale.